Into ebiqhakathekile ukuthi bekumele kube lokukhulumisana phakathi kwamapholisa lamabandla labafundisi labakhokhela amabandla ukwenzela ukuthi lapho sokusenza umbiko ngamapholisa kube ludaba soluqoqwe lama-church kulokuthi bekuzwele ebulenjini kumaphephandaba kumbe sokubikwa kumaradio kungazange kuxoxiswana. Njalo siyananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi ama-church nxa vele abesenza ama-service yibo abaphathe kakhulu uhlelo lokuthi bananzelele ukuthi kuyagezwa izandla, kuyachekwa ama-temperature abantu, njalo kulama mask. Ama-church wonke engiwaziyo akula mfundiso okuphambanisayo lokho, bakwenza ngobuciki njalo bayafundiswa yikosi lama-program okubafundisa abafundisi. Ngakho mbona bekuqakathekile ukuthi ngabe amapholisa axoxisane lama-church engayenzi umbiko lo asebewenzile.
Imilindelo yokungena eminyakeni omutsha le iyaqhakathekiswa kakhulu eZimbabwe. Kuyini elizakwenza pho njengoba isivaliwe?
Kutsho ukuthi ngendlela osokubekwe ngayo ngamapholisa, amabandla amaningi asezangene ebulenjini kuma-Facebook lakwezinye indawo kwenzela ukuthi abantu bathandaze, bethandazela umnyaka omutsha. Into esiyikhuthazayo abazalwane bonke ukuthi singadangali, asiqhubekeleni phambili, sithandaze kakhulu, silungise umnyaka omutsha, siwuthandazela, sithandazele ilizwe lakithi, sithandazele ukuthi lo mnyaka omutsha ube ngcono kulalo wathi khona. Njalo sifuna ukuthandazela ukuthi umusa kaNkulunkulu ugcwale ilizwe lonke, ugcwale empilweni zethu, siwuthole umusa kaNkulunkulu ozasenza ukuthi sikwanise ukuthi lo mnyaka ozayo siphile kakuhle, kungayenzakali lokhu kade kusenzakala ngo-2021 esehluleke khona ukuthi sikhonze sihlangene emabandleni. Kodwa sithandazele ukuthi uNkulunkulu alethe ukuphilisa kwakhe lokususa lo mkhuhlane we-COVID-19.